wethu Nkomo amalunga ezanu PS ungahamba ngathi nginanzelela ukuthi imhlangano esiyabe siyenza iyabe isaziwa ivikiwe emapolisini engayimhlangano le yenkomo ngesikhathi nato sesiphithiphi njengoba sesisizwe ezilandelayo uzathola ukuthi imhlangano engxenye kwezindawo yathi ukuthi imhlangano izothola ukuthi enye iphathi ethile engayizaphula yilo mhlangano endaweni yaleyo ibani ithithe hayi lapha amapolisa besesiba yiwayehlukanisayo imhlangano le iyabe isaziwa ngamapolisa iyabe ivikiwe iningi lakhona ngingazi njalo kumbe ungabe kukhona eminye imihlangano eyenziwayo ingabikwanga emapholiseni hayi lokho-ke anginalwazi lakho kodwa kukhona kuthi emhlangano mina engiyaziyo ukuthi iyabikikiwe emapholiseni
baba bhebhe naso
baba ntikamele u-Ian Smith ne-GB I besala lo mbuso kwayenziwa zonke indlela saze sathatha imibhogo sabo eqangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso kodwa-ke bona babengcono ngokubunandi bangikhona babekwazi ukushiya nabanye sonke sasiphila lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu olomoya omubi umthakathi angiphephile umuntu olomoya omubi umthakathi la madoda lawa sesebenza njengabathakathi sebesizwa ubunandi bombuso kabasafuna ukusuka sebesidla imali yonke sebesenza lokho sithi yi-corruption ukuxhwala akusatholi litho thina kanye nemvuso alisekho ilizwe selingumyanga wokugcina nothi e-afrika kuphela emhlabeni kuphela pho lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise ama-tactic kasimithi kithi abawathathela umbhobho kambe asibo ngisathandi onoko isathandoko ngoba awusoze usebenzisa amaqhinga kasimithi asenza sikhathi umbhobho sekebhangeni khathesi uze wasebenzise aze adlule indlela asetshenziswa ngayo isimithi kodwa engingakutsho kingabili ukuthi ongapheliwe kuyahlola engingakutsho yikuthi ogadafi babesithi bangama-iron man bangaphi osadamu useni babesithi bangama-iron man bangaphi yilokho kuzabaphelela one way or the other kuzaphela kuphela
Baba Gawule uyazizwela lapha ukuthi izano ngusatana kule mpondo kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohla amanyosi njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje
uBhebhe ngiyamuzwa sifike umzukulwane ukuthi nalokho okobuthakathi abothesha izano kuyeyo kodwa-ke ngithanda ukuthi ngimkhumbuze khona uBhebhe njalo okwaziyo nawe baba Nkomoyi ukuthi iqiniso ngelithi uyabona ama-chechi wonke enjenile abathakathi bayatholakala kiyo uyabona khona bemabandleni wonke ezombusazwe abathakathi bayatholakala kiyo lakubobhebhe kwabathakathi bakhona abathakathi abaloyemini tini langa libalile bayatholakala ngoba kathesi ungakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala angifuni ukuqamba la mabizo i-corruption eyenziwa ngabantu be-opposition laba abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la ama-councils aranwa ama-CCC kuyanuka kubolile kulokuganga ngamagovu amasela siyatholakala baba yona kuzanipiyef akhona amasela lakubosisi akhona amasela atholakala so nga sikhuluma ngabantu ababi abantu babi batholakala indawo zonke
kuthwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe
uyabona umuntu ongakwazi i-governance ngiyozakhuluma into enjalo nga sikhuluma ngento ze-governance ntungamile into eziningi zenzakala ku-administration ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela i-implementation ye-administration ungakhangela ama-councils wonke across the country akula noma eyodwa i-council ele-chief executive ngokuthi u-town clerk ongowe-CCC bonke ngabezane i-majority of ama-directors ngabantu bezane so during implementation aba-implementayo ngoba ngama-staff abangabantu bezane malimani ngiyakwazi ukuhlakaniphile mani ungaze wakhuluma njengomuntu wesithutha
babo Gawule ngamafitshana kuyiphethe
ngicela ukumnikeza isibonelo se-council ebolileyo yabo enama-councillors awobolileyo no-town clerk wabo owe-CCC obolileyo i-Victoria Falls amasela asebulale abulala ngiyamanga ukuthi bayekelelwane bona abanye abantu u-town clerk babethi athatha bayamlokuza ama-councillors akhona yale kakhulu laye yale kakhulu bezama bemvikele beyale nxa kuthi bantshontsha bonke sebebhubhisile labana abantu ubusela obunjala buyathengisa ukuthi abantu labana vele bona ngabantu abanjani ngamasela sibe amasela ayisabekayo
ngamafitshane baba uBhebhe akuyiphele
Hayi angake ngishone ngiphendule imali yami uyakhanya ukuthi phela lapha sesachike kwamva komuniso angisaboni ukuthi engingakuthe engingakutho nje kuyini yikuthi hhayi konke singakukhuluma izanu into eseyiyenza lapha sihlukuluza abantu abamela abantu isihlukuluza i-PCC njenge-political party yibo abakhuluma kakhulu ukuthi ekayina-structure ekasithi lokhu okwenza ubone bekhuluma njalo sebajayele ukuthi khona bayabuya kithi lapha bafike babribe kumbe bathenge abantu bethu abaku-senior leadership kuma-structure pho kathesi asikho lekho-structure kabakwazi ukuthi azathenga abantu.